Interdenominational Women of Faith Ministry yaqalisa actually ngo-2010 ngamangala sibili ngi-invitwa umfundisi okuthiwa ngumama umfundisi kamfundisi okuthiwa ngubishop Henry Mjari owakobulawayo eZimbabwe. Kwakulo mhlangano omkhulu wabomama wathi lethina ngifuna ukuthi ubuyezotshumayela. Uthi uNkulunkulu wangithatha lapho engaqalisa khona isiKristu sami ukwenzela ukuthi angilonze kuministry yena le yabomama. Kwathetha kunjalo ngathi sengiphenduka lapha e-America ngazwa uNkulunkulu ekhuluma lami ukuthi kumele ngiqalise umhlangano yabomama. Not omama just e-church yethu lapho engingena khona, but omama abangena amachurchi ahlukeneyo, ngoba i-church is the body of Christ. Sonke singabantu abakankulunkulu. Ukuthi siyancedakala, amachurchi amaningi singabuya singabomama, siyafunda izinto ezithiyeneyo kubomama abavele e-Nigeria, kubomama abavele e-Ghana, kubomama abavele e-Zambia.
Ilinhlanganiso libumbe khona ngapho ngaseMassachusetts kuphela na kumbe isabalele ilizwe lonke lemele?
Yaqalisa eMassachusetts but isispreada kumanye ama-states also kwamanye amazwe. Layo e-New Hampshire, e-New York iyaspreada, sifuna abanye basijoyine ukwenzele ukuthi sikhule.
Liyahlangana nini njalo kangaki ngomnyaka?
Abahlala like eMassachusetts sihlangana once a month. Le-New York futhi bale-branch yabo bahlangana the same pattern ukuthi once a month we meet, but wonke ama-branches sihlangana once a year sisenza i-conference.
Eyalo nyaka i-conference yenziwa nini?
Yenziwa ngomhlaka April 22, 2016. Siqalisa ngo-6 PM ntambama, ibisiphela ngesonto April 24, 2016, siqeda emini ngo-12.
Kuyini sibili eliyabe lihluza ngakho emhlanganweni lo?
Itimu ye-conference nokuthi omama kumele basukume be-occupye indawo yabo njengabomama, kuba yisibusisi kuba ngumama. Itimu le livela ku-Judges chapter 5:6-7. Siyabona ukuthi eBhayibhelini kulo mama owasukumayo okuthiwa nguDebra. Umama lo wayenza into emangalisayo ngoba wayengujaji, wayengumama esenza izinto eziningi. Khonokho kuyasithengisa ukuthi nasingabomama siyakwanisa uku-multitask, senze izinto eziningi ukwenzela ukuthi si-improve impilo yethu.
Elibanxusileyo lonyaka?
Lo nyaka sinxuse uminister u-gospel recording artist okuthiwa nguminister Tekshiwa Zamanxube via lo nkosikazi yakhe ukuzosinceda ngezokuhlabela, but abazabe betshumayela nkosikazi uRudo Rizi oyabe vela e-Atlanta, Georgia. Sonto yakhe yizayoja eZimbabwe but ngapha e-America kuthiwa yi-Forward in Faith. And then silonkosikazi uDr. R.F. Mutaunashe uyabesevela eHarare, Zimbabwe. Ichurch yakhe yi-Family of God Church. And silomunye unkosikazi okuthiwa ngu-Lady Reverend Adelaide Howard Mills uyabesevela e-Accra, Ghana.
Ongazake abuye emhlanganweni lo, ngikhuthazo bani ongayipha kumama ukuthi umnxuse ukuthi abuye azozizwela yedwa? Kuyini elikumetheyo kulomhlangano walonyaka?
Ungabuya uzaba le worship experience ongaza kube kwala. Uzabuya emhlanganweni lapha uzaba umuntu o-encouraged spiritually. Sokubuyele ngkhaya uwumuntu ofana naye, uyakusitshintshile. But also iyakunceda ukuthi futhi unethiwekhe, ubuke labanye omama ohlangana labo, uwenzele ukuthi khona even nxa usubenhlupheko empilweni yakho uzakhumbula ukuthi umama lwana ku-conference wakhulume ezathi ukuthi nge ngimbuzo ukuthi lokhu kuhamba njani. So kuya kunceda ukuthi ube nawanye omama and futhi ukuthi ubone ukuthi inhlupheko zakho nazo asiwe wedwa. So uyanini siyalinxusa lapha eBoston ukuthi libuye lizohlangana labanye omama.